sike sabona ezindabeni ukuthi sebefikile kodwa besingaxhumani labo njalo bebengaxhumani nathi ukuthi kwenzakalani. Kasi kabe kwazi ngenhlelo zabo ukuthi inhlelo zabo bazimise njani. Esikwaziyo kuphela ukuthi iofisi lamanxusa lapha kwele South Africa elimele iZimbabwe lakhipha umbiko olokuthi lizohambela izigaba zonke, kumbe ngithi mina ama-provinces zonke we-South Africa, babeka insuku lezikhathi lezindawo lapha bazobe khona bencedisana lalabo abaphethe incwadi lezo kubizwa kuthiwa ngeZimbabwe exemption permits abafisa ukubuyela emuva ukuthi basizane labo.
Kuthiwani ngabantu laba ababizwe khona ngapho nguhulumende? Liyabazi yini amagama abo njalo ubona zani bazabuya khonapho lapha khona kumbe hatshi?
Kasikwazi-ke ukuthi labo-ke abavela ekhaya izikhulu zikahulumende zizahamba lazo zibe kulezo ndawo lapho inxusa kumbe amanxusa lapha eSouth Africa mele Zimbabwe azobe khona. Yikho-ke kasikathole imililingwana kumbe lenhlelo zabo ukuthi ziminjani, njalo futhi kasikathole ukuthi ngobani amabizo abo lokuthi izikhundla zabo yiziphi kuhulumende weZimbabwe, kumbe ngithi mina ku-Department of Immigration yaseZimbabwe.